Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle lamhlanje kungolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngivakatshele abayithi Maricopa County eArizonali engubonileyo ukuthi ukhetho uyafakwa imali.
Abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika basabalele elizweni lonke bedinga usekelo sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi kuqhutshwe lolu khetho.
Vele ngisupport indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona ayi-one ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela, ayimelele ukuthi uze usuke khonapho.
AbeZimbabwe labo bayalulandela ukhetho lweMelika. Umndeni wenduna ebhubhe ngeviki edluleyo uMarupi ithi ikhathazekile kakhulu ngokutshona kwakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika basabalele elizweni lonke jikelele bedinga usekelo sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi kuqhutshwe lolu khetho. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lamaDemocrats lo wake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump omela ibandla lamaRepublicans namuhla bakhankasela ukhetho beseMilwaukee, Arizona, Nevada, New Mexico kanye lakwezinye indawo ezitshiyeneyo. Badinga abangakavoti labanye abathi kabacabangi ukuthi kabakacabangi ukuthi bazavotela bani. Okwamanje kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 53 million asebevote kusigaba sokuqala sokhetho lolu i-early voting. Kusenjalo idale le-Supreme Court selivumele isabelo se-Georgia ukuba sesule amagama alabo abacatshangelwa ukuba bavota ngokungekho emthethweni. Esabelweni sePennsylvania, usomabhizimusi umnumzana Elon Musk uyaqhubeka ngomkhankaso wokunika imali enengi labo abazavota kulokhu okwaziwa ngokuthi yi-lottery. Iziphathamandla zaleso sigaba seziphanyeke lolu daba emthethwandaba. Odabuka eZimbabwe kwele Melika okuhlelo lwe Hubert Humphrey Fellowship umnumzana Nkosikhona DVT ulandela ukhetho lolu eseArizona.
Esengunanzelele ngokhetho lweMelika ikuthi khona ngivakatshele abayithi Maricopa County eArizona ngale engubonileyo ukuthi ukhetho uyafakwa imali ukuthi ukhetho lube kahle. Engutshoyo ukuthi izekhi njengathi kweZimbabwe kuyafakwa imali, ithola amakhompyutha, ithola ama-systems okutabuleta, kwenzeke ukuthi into zonke zingabi manual ukuthi uyathatha iphephuthi lapha uthini sokuthathwa kuyisiwe command center ngemoda. Hayi, lapha bayenzi khona lokhu, bayatabuleta njengemtshina information yakhona yonke kusenzakala, uyabubukele kuscreen ubone ukuthi kuhamba njani, kujinja njani le into ezinjengazona lezi. Njalo abantu bakhululekile ukukhankasa, bakhululekile ukukhulumisana labantu. Ngibonile lami e-Arizona State University ngibona abantu abatsha beqoxisana labanye abantu abatsha bebakhuthaza ukuthi babhalise ukuvota. Njalo kuqakathekile kakhulu ukuthi sinanzele ukuthi ukhetho lwalapha luyafanana lolweZimbabwe, kodwa indlela olwenziwa ngayo kuchiyene kakhulu kakhulu.
Kambe kuyini ongawufunda, Isaac, ukhetho lwalo?
abangakufunda ukuthi kona kwesinye isikhathi nxa sikhuluma ama elections eZimbabwe i-election ngama numbers installation ukuthi ama number ona la sinyakwansi kwathola yini kathesi asithi akukhothola uphelileyo nyakwansi kwathola yini kathesi ngiwathola nga so inginazelele lapha ukuthi kona i-transparency is big abantu baya kwanisa ukuthi bathole ukuthi bavote njani anytime sesingakuyela kumbe kwe 4 years ago ngo 2020 uyathola ulonke kukhona usungazithathela uzivalele wedwa uku analyze nxa ufisa kodwa asikutholi kangako ngaphe ekhaya ukuthi khona uthola ukuthi into zikakhetho lika 2018 asungangazitholi sokwadlula
uzaya sizwe phela abanye balapha bathi ukhetho luyaphekwapheka lapha
yeah bakhona abanye lapha bathi khona ukhetho luyaphekwapheka kodwa engunanzeleleyo ukuthi Arizona ingathi ngesikhiwa yi-swing state so kule focus eningi kulaba abazombangazwe angazi ukuthi uTrump ufike kangaki laphana umbe 4-5 times lokhu amala la maybe 4-5 times so bakhankasa kakhulu endaweni yonaleyo ngoba yindawo eqakatheke kakhulu kodwa esingakufunda ukuthi khona ama-process abo lonke i-improve ziyaphambili so nxa kule kube lo hlupho oluthile alulungisiswe and part of ukulungisiswa ukuthenga ama tabulation machines amanje ngizalinika iexample ukuthi kona eMaricopa County last election ka 2020 bebekhuluma ngakho ukuthi ama printer abo a overheat amaningi agcine ngasasebenzi kahle kanti sebethenga abanye ama print sebekhangelela ukuthi abasoze bebe le same problem ababelaye ngo 4 years ago so kumele ukuthi ukhetho lwethu lube lonke lukhula lu improve lusiyaphambili kungabi lonke ukukhuluma into eyodwa njoko njalo nje every after every election
lo ngumnumzana Nkosi Khona DBT odabuka eZimbabwe okuhlelo lwe Hubert Humphrey Fellowship obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekhona pa eWashington DC kusenjalo abeZimbabwe badlana ingqondo ngokhetho lweMelika lolu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo ngolwesibili kulaba sekela unkosikazi Kamala Harris owebandla lamademocrats labanye abathakazelela owayengumongameli umnumzana Donald Trump yena omela ibandla lamarepublicans uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Greta Spanda othakazelela uTrump lo mnumzana Fortune Mlalazi osekela uKamala Harris uSpanda usungula lingxoxo
vele ngisupport indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona ayi-1 ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela ayimelela ukuthi uze usuke khonapho. Khonokho ngiyamthandela khonokho kakhulu njalo nje futhi ngibe sengumthanda futhi ngokuthi indoda ezwisisayo esikubonile futhi ukuthi ama-Americans yebo yeba le power kodwa ke kulesidingo sokuthi ukukhulunyiswana ikakhulukazi ngodaba lolu lweRussia leUkraine ngiyamthanda kakhulu ukuthi athi ulesifiso sokuthi impiliyana ime lezi mpi zonke lezi se-Middle East sokho nokho nje kuyangenza ukuthi khona undoda lo ngimthande kakhulu lumama lo hayi uHarris angimzwisisi lokuthi uyini ngoba umama lo uyazi umuntu omnyama likhalati lakithini kumbe likhalati lesikoleni angumzwisisi kahle umama lo so ngalokho esebandleni leneli futhi elika Joe Biden elokuhamba besilwa nabantu bebulalisa abantu hayi mina leyo nto angizwisisi leyo
mhm baba Mlalazi uyamuzwa uthini lapha ke ubaba Spanda akungene khonapho baba Mlalazi
yeah ngiyamuzwa ubaba Spanda uthando lwakhe ngama well ngo Donald Trump not ngama Republicans per se because ngicabanga ukuthi what Donald Trump represents is not what ama Republicans are representing esikhumbula ukuthi i-politics yase-America is two-way. Lanxa kuya kube la ma-third forces here and there, but it's generally two-way, ama-Democrats lama-Republicans. Bonke bale one thing in common, uthando lwelizwe labo. Now, sibona u-Donald Trump representa ama-fundamentalist or ama-extremist, ama-racist, ukhangele ngento azikhulumayo yena uDonald Trump lento azenzayo usesole kakhulu ngabantu ayesebenza labo abathoyo bephuma emgceke bethi hayi undoda kalungelanga ipower including abantu ade bekwa administration yakhe Now, tinage esi vumelana lohlelo lwama Democrats. UKamala Harris aso muntu omutsha ku system ye government. Uke waba involved in the states as a prosecutor, useve involved kakhulu as a vice president. Now, kuba nzima ukuthi simjudge nge performance yakhe, especially kule economy esikuyo umhlaba wonke. When amazwe amaningi abe affected kakhulu, especially after corona, siyabona ama economies are not functioning. But ama Democrats have tried to remain afloat, have tried to defend even their allies. Ama allies abo in the name of Israel, ama allies abo njengabo Ukraine, which is what is important. Then umuntu ozaba le rhetoric yokuthi kufanele impi ime sizayimisa by hook or crook. Sikhumbule last election uDonald Trump wayele involvement njalo ngabo labo Russia and stuff like that. When there was a suspicion of interference. Njalo uTrump ngabantu abangathatha ukudliwa kumbe ukuluza, like sisabona udlame olwaba khona after ukuluza kukaTrump, which is an extremely bad thing. Abantu kufanele in a democratic society you must accept ukuthi kwesinye isikhathi abantu asizoba kuvotela. So uTrump, it's all about him and his empire. Nothing else about America in the world.
Ubabulala zuthi umnumzana Trump akukhanye lokuthi umeleni njalo lokuthi wakwazama ukuthi amise ukuthi kungene uhulumeni omutsha. Pho ke wena unxa kunjalo umthandelani njalo into azenzayo asihambelani laba kubandla lama Republicans ngena khona baba
angizwisisi nxa kungathiwa khona ubaba Trump kazwisiseke ukuthi wenza ngani ngoba ungazi ukuthi uyalandela ngisho lama campaigns akhe ngundoda okhulumayo labantu labo betshengisa futhi ukuthi khona no undoda lo bamthanda ngoba umela ukhuluma kuhle ukuthi umela ama-Americans yena. So ngalokho ama-Americans bonke bakhanya ukuthi bayamzwisisa ikakhulukazi ama-Republicans ona la ohambe siyakhampena khona nxa sithi ngiyamlandela mina. Mina ibese mbuya kokwami njengoba ngijile ukuthi mina ngumthandela khona ukuthi ukhuluma iqiniso lakhe ayikho khona yena. Ukuthi kuzondisa ubani, kuthabisa ubani, ngumthandela khona ukuthi kalandaba lakho lokho.
Nxa sisigangela ke uhulumende obalulekileyo, akutsho ukuthi idemokrasi lapha siphela ngenxa yakhe.
Mina ngeke ngisho ukuthi idemokrasi siphela ngenxa yakhe ngoba nxa epromota ukuthi abantu bakhulume izinto abazifunayo. Mbona ngani nguye ophethe idemokrasi esidukwini kanye ngoba uyakhulula abantu ukuthi umuntu wena khuluma into yakho oyifunayo wena uyabona nawo kungela umuntu okumele umesabe. So ngalokho ngumbona mina ebambe inkululeko yabantu ngaleyo ndlela.
Mhm. Baba Mlalazi umphendule khonapho ke ubaba Sibanda uhle ugqiba uhlelo.
Baba Sibanda ngiyakuzwa uTrump lelungelo lokubana acho lokho akukhulumayo. Nxa ukhumbula ukuthi ekuqaleni ngithe mina uTrump represents ama-fundamentalist kumbe ama-extremist or ama-white supremacist ase-America. Sibabona nge-behavior yabo after kokubane sedliwe nguJoe Biden. And eyibona abantu abaqhubekayo ungalalela le message yakhe kuma-campaigns. Ngumuntu ospreada i-hate against labo abababiza bethi ngama-foreigners, against Mexicans and others. And ngumuntu oblema abanye abantu for ama-ills asekhona ku-society. Le nto siyayithola emazweni amaningi abangafuna ukuthatha khona i-responsibility emazweni anjengabo-South Africa. Siyazi kulamanye ama-political parties ablema abanye abantu ngama-social ills that are there. For instance, gun violence. Gun violence is a disease in America, and those crimes are caused ngabantu bonke nje kungela mhlobo. Kodwa wabona uTrump, not ama Republicans, uTrump le campaign yakhe baba spreada i message ye hate against abanye abantu who are not originally Americans, which is against the culture America in general. Sithemba ukubana uTrump ekasoza wine kulolu khetho ngoba indoda vele esikhumbule convicted against ama crimes akomtleyo njengabo felon, which is a big crime. Nabantu abamsupportayo abanjabo Elon Musk abafuna ukwenza i vote buying egcekeni kuthe sizanikeza abantu imali engaka okuyinto eyenzakala emazweni apua ase Africa agcina ama detectors iba benzi ivote buying. Unfortunately mbone ngani khono ku American society akuvumalakalanga enjalo kakukho abantu bazakureject.
Lapho lizwe umnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lama Democrats, lo mnumzana Greta Sibanda ohamba lela ma Republicans.
The Voice of America, VOA.
Litonsa nzima ibandla elibusayo kwele Botswana, ele Botswana Democratic Party ekubalweni kwamavoti kulandela ukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Abanye bathi nxa kukhangelwa impumela esiyethulelwe uZulu, umanyano wamabandla aphikisayo we-Umbrella for Democratic Change ulakho ukunqoba. Umqondisi Dube uyalandisa.
I-BDP yilo lodwa iqembu beselibusele eBotswana selokhe ilizwe lathola uzibuse kweleBrithani ngomnyaka ka-1966, kodwa kukhanya umbuso walo usungatshabalala kumbe uxege okumangalisayo kulandela ukhetho lokudinga uhulumende omutsha oluqhutshwe ngolwesithathu. Impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla le-UDC lithethe izihlalo zecouncil ezidlula ongamashumi ayisithupha ekhulwini, noma nje enye impumela ebangakayithulwa engesikhathi sokuya emoyeni. Kudale lephalamende i-UDC bikhanelelwe ukuthi inqobe kundawo ezingamashumi amahlanu ukubalwa kwezinye kusaqhubeka okujo ilakho kwengeza ihlalo zayo. Ukuthi ibandla libuse lidinga ihlalo zamalunga edalele parliamente ezingamachumi amathathu lanye i-31. Ibandla le-BDP belisilela endaweni eziningi, kwezinye liphume lingelesithathu ngemva kwelinye eliphikisayo le-Botswana Congress Party. Imizamo yokukhuluma lesikhulumi se-BDP phezu kwempumela esikhona edlule ibandla lelisithi lisalinde ukuthi libone ukuthi kuzahamba njani kusiyaphela ilanga. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kwele-Botswana bathi noma nje kade sebejayele ibandla elilodwa le-BDP abalavalo noma kungangena eliphikisayo. Umnumzana Ntokozo Thebe utsho umbono wakhe phezu kwempumela ethulwe lamuhla.
Kuzaphenda mbijana shala bokufika i-opposition ingathatha umbuso ngoba ivele ithembisile before ukuthi izabopha amafindo lapha lalaphana. Nxa i-ruling party ingadliwa kungani kuzaba nzimanyana, especially kwabokuza ngasatsho ngokuhlala kodwa ezigabeni zokusebenza.
Kodwa uThebe uthi kungaba umnyama ongelampisi ngoba iningi lethuka ngesikhathi kungenwayo ngumongameli umnumzana Ian Khama.
Even u-Ian wathi engena abantu bathi kuzaba nzima kodwa kwagcina ku-right. Akula ilizwe elingela ama-foreigners. Even now America it's welcoming ama-foreigners. So asingethukini as long sisesimweni esi-right.
Ngaphansi kombuso kamasisi ugijimisana labaphila kwele Botswana bese kwehlile njalo bezama ukwelula isandla othabe zibabe bangene besebenzisa izithupha. Kodwa wonke la manyathela achothozwa kakhulu ngamabandla aphikisayo. Omunye weZimbabwe umnzana mkhululi moyo uthi basabukele ukuthi ukhetho luhamba njani bengazi ukuthi kusasa imumetheni.
Kodwa hayi ukhetho lohle kakhulu lapha eBotswana, kuyajabulisa indlela abenza ngakhona.
Kusenjalo ocubungula ngezombusazwe esekolitshini le-University of Botswana isikhwica mfundo Zibani Mountaini uthi inkohlakalo ukusalakala kwemsebenzi ngokunye uhamba phambili ongabe kudale ukuthi abantu bengavoteli i-BDP ngobuningi.
We have corruption.
Inkohlakalo iphezulu kakhulu. Lokhu kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID, i-corruption isiphezulu okumangalisayo okudale ukuthi isikhwama sikahulumende sale singela mali.
Inhlanganiso eqhuba ukhetho kweleBotswana e-Independent Electoral Commission ithi ikhangele ukukhipha impumela ngokupheleleyo kusasa. Ngaphansi kwesisekelo sombuso ebandla lamalunga edali lephalamende amaningi yilo elikhetha umongameli welizwe. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba wakwele Kenya usunqume ukuba uhulumende ulelungelo lokuthathisa umsekele omutsha kamongameli umnumzana Kithuri Kindiki isifundo sakuqala sokuqala umsebenzi. Amagqwetha alo obengumongameli umnumzana Rigatha Gachagua wasuswa embusweni kulandela ukutholakala kwakhe lamacala enkohlakalo. Waphanyeka udaba lolu emthethwandaba ezama ukuvimba umsekeli omutsha ukuba angene esikhundleni sakhe. Iziphathamandla zikahulumende weMelika ezakwele Israel ziyakhulumisana leqembu leHamas bexoxisana ngokubeka phansi izikhali bekwele Qatar. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uyakhala umdeni wenduna uMarupi othi kumele kuhlolisiswe indlela abhubhe ngayo eseHarare ngeviki ephelileyo. UAlbert Ncube uyalandisa.
Imuli yakwaMarupi ithi kukhona okunuka santungwana ngokujona kwendodana yabo ebengcuswa ukuyayelatshwa ngemva kokutshaywa likhanda okungapheliyo. Umnumzana Gerald Mlotshwa, umkhwenyana kamongameli Emmerson Mnangagwa onguye wanxusa induna uMarupi ukuba hambe esibhedlela eHarare, ubesemngcwabeni wenduna esilonga lapho afike khona ngendizamtshina yohlobo lwehelikopta. Umalume enduna etshonileyo uChief Badalala oyemawaza uthi kulesandla semfene ekutshoneni komzukulu wakhe. Uthi ukubhubha kwakhe sanda kutshontshelwa imota abeyiphiwe ngumongameli kuveza obala ukuthi kukhona ukunuka santungwana. Ekhuluma emzini kaMarupi lapho afihlwa khona izolo, uKhadalala uthe lo enze lokhu uzajeziswa.
Nginye mina ngedwa ngiyasihlula, bangaka abangasoliwe bangaba khona. Anjonge ukuthi liphakamise izandla kwethu, asikhulumeni enhliziyweni zethu, siyasola. Esintwini ngithi umzila lo engikhuluma ukuthi ngiyawudweba kasoza wethu. Kimbi ramu jana maphofule ya isinambala. Kirea urgiwili anfungi. Ngiyabonga ngakhulumi kakhulu.
Umngane wenduna etshonileyo, induna uSitawuzo eBedbridge, uthi lakazwisisi indlela omunye wakhe ahambe ngayo.
Umuntu vele wayehlala e-jovial, efaka ama-jokes kakhulu. So even ukufa kwakhe, I believe even khathesi ukuthi wahamba njani. Istory ezikhona, into zangkhona is not adding up ngitho at all.
Inkokheli yezinduna uMtshane Khumalo uthi kubadanisile ukudlula kukaMarupi njalo kukhuthaza imuli eseleyo ukuthi ingabangi isikhundla.
Sithe sisakhangele ukuthi ngumuntu othathelwe imota khona sizabuya sizomkhulumisa, sasesizwa wona lo mkhosi esibuthene ngawo lapha lamhlanje. Awu bantu benkosi, siyathemba bakoMarupi ukuthi alizukulingisa abantu abaningi asebesithi kungaze kwedlule induna kuqalise imikhankaso ezaqeda iminyaka ethile ukuthi abantu baphume lo muntu abamfunayo.
Umnumzana Gerald Mlotshwa onguye owanxusa induna uMarupi eHarare ukuyayelatshwa imuli yakhe ingazi lutho, uthi ngokubona kwakhe induna iphuzile ukuthola uncedo esibhedlela. Umlotshwa ngumuno labo abafuna iplazi le-Dorban Ranch elisezandleni se-Kwana Rural District Council.
Lizwi le induna engumngane wakhe isithi kunyanga ezintathu edluleyo ubelalisiwe esibhedlela engezwa kahle. Ngibona ngaleso sikhathi kukhona ukukhulu obekumele kwenzakale. Kungenela kwami kuphuzile. Isimanga yikuthi angikaze ngihlangane laye uChief, angikaze ngihlangane laye njalo uyangidanisa lokhu.
Induna uMarupi ebeleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasiyagwalombili 28 ijiye umkayo. Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwakhe njalo aza kwethula kusikhatshana okuveza ukuba ubulewe yini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikombizimbili esilonga ngu-Albert Ncube.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uza kulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X, leVOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ababelima uchinda egokwe enkabazwe bathi okwamanje sebelima amakhabe abathi alinzuzo ephose ifane laleyo etholakala ekulimeni uchinda. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Abalimi lapha basesigabeni sikagumire mete egokwe South enkabazwe. Abanye abalimi laba bathi bekela ukulima uchinda ngenxa yokungatholi ngemfanelo imali yabo kunkampani kahulumende e-Cotton Company of Zimbabwe. Abanye behlulwa imali yokulima uchinda njalo lokuswelakala kwamanzi okulima ngokuthelezela. Unkosikazi Evelina Mpofu ngomunye wezakhamizi esezilima amakhabe.
Hayi, ibhizinisi leli lamakhabe lihle kakhulu ngoba linceda abaningi. Iminyaka yonke bayaphuma phakathi kwendlala. Baphile okuzwayo impilo enhle labantu ababezindlini.
Unkosikazi Mpofu uthi uyafisa ukulima amakhabe amanengi okwedlula lokhu abekwenza.
Njalo uthi nxa izulu lisina emasimini nami khona ngale ngingahlanyela sengiwathuthela egogwe ngale bakhona abantu abama bahlala egogwe labo bayabe bethengisa bengithumele okuncane ngiphila bengithumele okuncane ngiphila.
Banengi asebelima amakhabe esigabeni lesi. Unkosikazi Winette Kafirira uthi amakhabe alenzuzo enhle kakhulu.
Business yangkhona ngibona ngani right ngoba liyanceda ngesikhathi esikhona. Singa malima so angayenza kuhle sihamba siyathengisa sesithola imali. Zincedi izimo le abantu ahamba ngapi esikolo. Ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi kahlimene amakhabe ngoba amakhabe ibusiness elingani lingcono kule cotton. Ngokuba icotton yakonstal iphuya imali khonapho. Manje amakhabe liyaphuya imali khonapho. Uncedo siyasifuna uncedo olunjenge izigubhu zokusprayer lo muthi wangikhona lazi iintanga zangikhona.
Abanye abalimi abakhulume le-Studio 7 bathi kulabo somabhizimusi abathenga amakhabe amaningi ngemali ephansi. Bona bakhangelele ukuba insimu eyisilinganiso sehektha kumele ibalethele inzuzo efika inkulungwane lengxenye zamadola eMelika $1,500 kusiyafika inkulungwane ezine zamadola $4,000 uma kulinywe ngemfanelo. Umnumzana Thembani Mpofu, umlimisi ohlala esigabeni seLower Gweru olima amakhabe, uthi kuqakathekile ukuwalima ngendlela eqondileyo.
Nxa sihlanyela amakhabe it's important ukuthi siqale sibone ukuthi inhlabathi yethu inoni kanganani ukwenzela ukuthi sibekwazi inani lomquba lama-fertilizer okufunakalayo. Also amasimu ethu kufanele abe angela ngitsholo tshani ukuze amakhabe akhule kuhle. Afuna njalo ukuthelezelwa ngamanzi ayenelayo. Kuqakathekile ukuthi nxa senza every week inhlanyelo yethu kumele ifakwe imithi yokuvimba imikhuhlane.
Umnumzana Dumisani Sibanda, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kuqakathekile ukuthi kube lamafekithali ezithelo ezifana lamakhabe.
Kungaba le factory eyenza i-processing eduzane labantu abakhona. Kube le market edingiweyo ukuthi nxa besenza i-market abazabe besenza ama-products akhona ayanga. Ukuthi i-product e-water, lemon-based drink, kumbe bayenza i-jam. I-processing ebabe kuyi-value addition to ama-water lemon. Ingenziwa nxa kufaka i-processing plant khona lapho ama-farmers asebenzela khona.
Bakhona abasesigabeni seGumire Mete abathi loba amakhabe elemali enhle kabasoze beyekele ukulima uchinda ngoba yiso isilimo esabakhulisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseGokwe South, nginguTobias Mudzingwa.
Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sixoxa ngokhetho lweMelika. Ayike kwanele mthwaka zomuhle olivale lisayo nguntunga milinkomo lilale.
Yalibona.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare.